Siyabonga Sandra Locris. Lichona njani sapho leZimbabwe. Yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Wola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Into edisciplined or into emele ikhangiswe umdisciplined akwazi ukuthi wenze icala elize nini njalo kulesikhathi esifakwayo ukuthi kumele kube ususazi ukuthi kulento ozayimela phambi kwemthethandaba.
Ingxabangxoza lokudonselana kuqhubekela phambili ebandleni le-MDCT. Phambilini komhlangano walomkhulu we-Congress ngenyanga ezayo kubangwa izikhundla.
Khangelela ukuthi maybe ngokuya kwezikhathi amabili amathathu alandelayo bezephuma munye ngamunye bevele esibhedlela bephuma esibhedlela. So abakho engozini ngokukhuluma kwenzayo. Sikhangelelile ukuthi kungaba lokunye okukhulu okungayenzakala kiwo sebengcono ngokukhuluma kwabezempilo.
Iziphathamandla zamacele e-MDC amabili abalisa elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncubele elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai zilimele engozini zomgwaqo ezithiyeneyo ngempela viki.
Amalunga enkonzo ye-Catholic emukela ngembono ethiyeneyo ukuthi iziphathamandla zaleli bandla kazivumanga isikhalazo sokuthi izitabane zamukelwe kuleli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selimise kancane umeli weMakhokhoba edale le-Senate umnumzana Madison Hlalo ukuba lilunga njalo lavimba umnumzana Job Sikhala ukuthi ancintise esikhundleni sokuba ngumsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla emhlanganweni walomkhulu owe-Congress ekupheleni kwalinyanga. Izinqumo lezi zithethwe lidale le-National Executive ngomgqibelo. Abazi ngokwenzakalayo bathi ikakhulu udaba lukamnumzana Sikhala solubangele ukungezwana okukhulu kubandla phakathi kwalabo abamsekelayo labangamfuniyo. Eloba kukhasi lakhe enkundleni yeFacebook, umnumzana Sikhala uveze udana okukhulu ngesinqumo lesi. Ubekhethwe izigaba ezinhlanu ukuthi ancintise abe ngumsekeli kamnumzana Bednego Bhebhe, yena odinga ukuba ngu-organizing secretary. Okhulume emele uSikhala namhla unkosikazi Teresa Makone utshele iStudio 7 ukuthi idale le-National Council yilo eliza kutsho ngeviki ezayo ukuthi ngempela uSikhala uyavinjwa kumbe ancintise. Umnumzana Hlalo yena uthe laye udanile ngokumiswa ukuba lilunga lebandla kodwa wathi ubengakayitholi incwadi evela kubandla imazisa ngalokhu.
Imelele ukuzwa khonokho lami ngikuzwa nje ngawe kulokusemaphepheni kodwa ukuze ngangikwazi ukuthi okuyikho engikuphambanisileyo ukuthi angikakwazi. So into engani iyangihlupha ukuthi kuza kwenzakala njani into enjalo ngingazi lutho ukuthi kuyini engikuphambanisileyo kungakange kufakwe egcekeni ukuthi ngiphambanise lapha lalapha. Ngaleyo ndlela sengihanjise emthethwandaba ngoba kujwayelekile ukuthi nxa uphiwa kumbe licala kumbe kuyini usuthiyele ukuthi hayi ndoda lapho wenze lokhu lalokhu sibona ingani kuyinto enjani engakuhambisi ukuthi uye ku-disciplinary hearing. Kodwa lokhu angikuzwa nje ngani ngikuzwa ngawo ngitshela khonokho.
Ngokubona kwakho njengokutsho kwabanye abakusekelayo kungaba kulokwenza yini lokhu lokuya kwakho emthethwandaba uphikisa ukukhethwa kukababa uBanda?
Ngaza ke ngikwazi mina kodwa nxa into zilandelana zisuka kokunye zisiya kokunye kusuka kumangaliso ngoba mina ngokwazi kwami nxa kuthiwa kumbe ngathethisayo kumbe ngubani umuntu engamthethisayo angikwazi ukuthi kunini lapho. Into e-discipline or into emele ikhangiswe u-disciplinary akwazi ukuthi wenze icala elize nini njalo kulesikhathi esifakwayo ukuthi kumele kube ususazi ukuthi kulento ozayimela phambi kwemthethandaba.
Umnumzana Madison Hlalo ngusenator weMakhokhoba sixoxela ekobulawayo. Umgcini sihlalo webandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ubikwa ekwelatshwa esibhedlela seMatatei Hospital koBulawayo lapho angene khona ngomgqibelo kulandela ingozi yemota duzane leChivu. Umnumzana Lovemore Moyo ulimale engozini le umtshayeli wakhe ezama ukuvika inkomo ebisemgwaqweni oxhumanisa iHarare leBait Bridge. Umcebisi wakhe umnumzana Atul Spanda ubikwa laye elimele kanye lomtshayeli wakhe emoteni yohlobo lweMazda BT50 abakade behamba ngayo. Akwaziwa ukuthi ababili laba balimele okunganani njengoba isibhedlela seMatatei salile ukukhuluma ngalolu daba. Kusenjalo kwenzakale enye njalo ingozi ngolwesihlanu emgwaqweni oxhumanisa idolobho lakoBulawayo leHarare lapho okulimale isiphathamandla zebandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Wolfman Ncube. Iziphathamandla lezi zigwaqela unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Priscilla Misairabwi Mushonga, umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli saleli bandla lomnumzana Sindiso Mazibisa igqwetha elilodumo. UDube uMazibisa lomtshayeli we-Jeep Cherokee yabo babikwa belimele kancane engozini le lapho abazame njalo ukuvika ukutshaya inkomo ebisemgwaqweni. UMisairabwi Mushonga ubikwa ephumile esibhedlela seMatatei. Okwamanje useHarare lapho adinga khona odokotela wamathambo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi uMisairabwi Mushonga ubikwa elokhu elakho ukusila masinyane. Sixoxele umnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumeli seMDCT, otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ingozi lezi zibangwa imigwaqo emibi.
Ngokuzwe esikwenzayo kwezempilo laba besesibhedlela bathi ukhanya hhayi baya ibona ukuthi kulo kubili sokungathi sokungcono izilonda sezingathi ziyavalavala lapha lalapha, abasekho engozini ngokukhuluma kwabezempilakahle. Abasekho engozini sikhangelela ukuthi maybe ngokuya kwezikhathi amabili amathathu alandelayo besephuma munye ngamunye bevele esibhedlela bephuma esibhedlela. So abakho engozini ngokukhuluma kwenzayo, sikhangelelile ukuthi kungaba lokunye okukhulu okungakwenzakala kiwo, sebengcono ngokukhuluma kwabezempilo.
Ye, kukhanya ngazani-ke kwenzakaleni?
Ewubonayo umgwaqo wona lwana muvi asinike sathi udriver wenu ngoba wona awuhambeki umgwaqo, abake bawuhambe umgwaqo lo yakhanya ukuthi awukho kahle. Into eyenzakala umgwaqo usufile and umgwaqo usufe njalo imota seziningi. Imota ezivela kuboZambia lakumalawi ziyawusebenzisa umgwaqo and kukhanya namagonyethi kalakada zezimota leziyabe zithwele into ezivele kubo-South Africa zifike eZambia labomalawi. So imota seziningi, umgwaqo ufile, umgwaqo usahambeka. So ngibona ngathi kungenzakala ukuthi imota zatshayelana ngoba azikhwanisi ukuthi zihambe kuhle emgwaqweni ngoba umgwaqo usufile.
Pho-ke kungenziwani khonapho-ke Baba Kaphosa?
Hhayi, vele into ekhona ikuthi umgwaqo ulungiswe. Imota seziningi asingeke sakusola ngoba nxa abanye imikhonweni zabo zikhula lezi mota loko kwezokuhamba kuyabe sokukhula lapho. So kusho ukuthi ugovernment yena akaboni ukuthi umgwaqo uyalungisiswa kuphela, kwenze njengokwenziwa kuBulawayo Road, kumbe kufake ukwe-dualization ibe mbili imota zingaphambani ziseduzane ngoba umgwaqo ubhizi, wonke umuntu uyakwazi ukuthi umbhizi umgwaqo lana uyasebenza kakhulu. So ugovernment kafake imali, bakhona abanezi mali zakube i-BOP BOT abantu bewunike government eyunike ebantwini abalezi mali bewulungise becharge izimali zabo ibhadalise kube lama-tokens. Yikho nje kungasolve ngoba kade sawahambeki and ziningi ingozi. Andiyananzela ukuthi yiko futhi kwabhubhela khona umkaTsvangirai, yiwo umgwaqo nabaya vele ingozi ihlala senzakala every day ngoba muke umgwaqo.
Umnumzana Joel Gabuza ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uzulu ubikwa esethandabuza ukuthi inkulumo kaNkosikazi Grace Mugabe ayenze embuthanweni etshiyeneyo elizweni jikelele. Ebalisa ukuthi umsekeli kaMongameli Mugabe uNkosikazi Joyce Mujuru kasuke esihlalweni ingabe isekelwa nguMongameli Mugabe na. Iphephandaba leThe Herald lithi lokho kungaba liqiniso ngoba isuka ngomgqibelo uMongameli Mugabe siya eRome lapho kugcotshwa khona uPapa ubonakale engakhulumisani kuhlelo uNkosikazi Mujuru njengalokho ayake akwenza ngesikhathi esedluleyo. Emhlanganweni elithumi ayenzileyo esigabeni zonke zelizwe, uNkosikazi Mugabe ubesola enye inkokheli esithi kayenzi lutho ngokungezwani okusebandleni. Wake waba ngusibalukhulu wesigaba seMidlands uMnumzana Sifas Msipha olilonga ledale elimqoka lezanu PFL Politburo, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukudonselana amandla okusebandleni lezanu PF kumele kuqedwe ngesiphangiphangi.
Oh well, ngangikhuluma ukuthi abantu bayakhathazeka, kuyabahlupha besizwe ukuthi abantu bayaphisana. Kuyabahlupha lokhu kakhulu nasithethisa abantu abanjengabo-vice president and so on, okutshengisa ukuthi sesidabukile ngaphakathi.
Lona udaba lona lolo lokubana u-vice president kumele achiye isihlalo lilubona njani?
Kazenzani ngayamangala ukuthi kanti sokuthengi kuyini okwenza ukuthi abantu bathi u-vice president kaphume. Because nelele yena u-president nxa evuma ekuvumela lokhu ehambelane lento leyo lo mbono lo ukuthi uzasela yini. Lo mhlangano we-Politburo ngolwesine ngakuzwa kumbeni uyavumelana la labo abathi bona u-vice president kuzasicela futhi ukuthi sekutheni uze athi laye ayekele umsebenzi. Kodwa okwakhathesi funa ukukhumbula ukuthi hhayi ukukhuluma kwabantu, abantu bakhuluma izinto eziningi, ezinye ngamanga, ezinye liqiniso. Because melele ukuze ukuthi iqiniso yiliphi.
Manje ngokubona kwenu ibandla kalisoze lidabuke phakathi yini? Sesibona imbono isehlukane kakhulu.
Lokho siyabona ngokuhamba kwesikhathi. Ngangisiye umprofeti mina ukuthi ngikutshele ukuthi lokhu yiko kuzakwenzakala kusasa noma nini noma nini. Kodwa mina inhliziyo yami yabe ngifuna ukuthi sibambane ngoba ngithanda izwe lami. Kanti iphathi yami ngifuna ukuthi siye phambili siyangene. Uma ngikhuluma so ngizama ukuthi ngitshela abanye bami ukuthi hhayi singayenzi into etshengisa ukuthi sekudabukile phakathi kwethu.
Lo uMnumzana Sifas Msipha olilunga ledale elimqoka lezanu PF Politburo njalo owake waba ngusibalukhulu wesigaba seMidlands ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Kunjalo nje abanye abasekeli bebandla lezanu PF basola umkhokheli wabalwa impi yenkululeko uMnumzana Jabulani Sibanda ukuthi kazange abonakale emhlanganweni kaNkosikazi Mugabe ngitsho lowodwa. USibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela kazange aye emhlanganweni le ngoba ubele minye imihlangano abeyiqoqile.
Abanye bethu amanye ama-overtrain abehamba ukuthi emhlanganweni angikhona kade kungabuzi ukuthi ama-overtrain yibathi. Abangaso ma-overtrain yibathi. Kodwa mina angizange ngihambe ngoba ngande program engangiyenza.
Yes, siyabona ukubana imbono ingani isiyehlukana kakhulu ebandleni. Ngokubona kwakho kungakulokulungiseka yini lapha kumbe kungani sekuhlupha?
Angikaboni okukhahlaza kakhulu ukuthi ngathi sokulokwehlukana kwembono ebandleni. Ibandla leli livela khatshana, lilabantu futhi elivela nabo khatshana. Asobandla eleyeme kakhulu emuntwini, libandla eleyeme embonweni olwelwa ngabantu, umbono wenkululeko, umbono wokuzivusa, umbono wokuzembela kuphakathi kwelizwe abantu bezenzele. Yona lowo mbono yiwohlanganisa abantu, iphathi ngokwayo. Not physical. What is physical is the membership of the party.
Siyabona njalo ukubana kukhona imbiko ethi yona u-vice president kumele asuke. Le imbiko ekhulunywe ngu-first lady. Singathini nxa sikhangela imbiko naleyo? Kuyenzakala yini ukuthi asuke?
Angingeneli ekuphuka. ekuhlukaneni kwabantu bomhlangano lwethukalwana lwanethukalwana. Lokho ngiyangushiyela isikhathi ukuthi siza kukhuluma, siza kufeza sesoda ukuthi oqondileyo nguphi ongaqondanga nguphi. So ukuthi ubani utheni ngobani akukaze kube ngokunye kwenjongo yami empilweni.
Lo mnumzana Jabulani Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Amalunga enkonzo yokholo e-Catholic, e-Roman Catholic, bemukele ngembono etshiyeneyo ukuthi iziphathamandla zaleli bandla kazivumanga isikhalazo sokuthi izitabane zamukelwe kuleli bandla lanxa umkhokheli wamaRoma uPapa Francis ubekusekela lokhu. Emkhosini omkhulu obuseRome ngempela viki, iziphathamandla zaleli iziphathamandla zalinkonzo ikakhulu obishopu bavumelene ukuthi amalungelo ezitabane engephulwa kuphela, bengezelela ukuthi abachade okwesibili kumbe abehlukana labo mkabo bengemukeli isithebe. Umongameli Robert Mkabelo nkosikazi wakhe uGrace bemukele isithebe kweminye yalombuthane khonale eRome. Ukuze sihlazele oludaba sixoxele lomnumzana Mojalisa Mokwena, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ezitabane labanye e-Sexual Rights Center.
Ngiyananzelela ukuthi njengoba umkhokheli bevele iqalile lenkulumo zilakho ukuthi ziqhubekele phambili. I'm sure ngelinye ilanga two-thirds majority izatholakala, but okuqakathekileyo ukuthi amabandla esiwabona-ke ngikhathi esekhokhelwa yi-Roman Catholic eseqalisa ukukhuluma ngendlela ethembisa ukuthi kungaba lokwakhana or kungaba lokuphilisana singabantu abathiyeneyo, singabantu abalobulili obuthiyeneyo, siphila emhlabeni ofana nayo, sikhonza inkosi efanayo.
Abantu labo abalobulili obuthiyeneyo bemukelwa njani ezinkonzweni?
Engingakutho kakhulu ngikhulumela inkolo lwesiKristu ukuthi isikhathi esiningi abantu bobulili obuthiyeneyo kabayamukelakanga kangako. Siyabona isikhathi esiningi iBhayibheli lisetshenziswa kakhulu, amavesi athile eBhayibhelini esetshenziswa ukuvalela phandle loba ukukhangela abantu bobulili obuthiyeneyo njengezoni. Ikanti-ke baningi futhi abanye abalokuthandabuza ukuthi lawo mavesi asetshenziswa ngendlela eyiyo na, kumbe abantu bayasebenzisa ngendlela ebasuthisayo bona njengamabandla. Ngikhangele futhi kwezinye inkolo, ungakhangela inkolo ze-Muslim uzafica ukuthi lakho isikhathi esiningi abantu bobulili obuthiyeneyo kabalakho ukuphathwa ngendlela efana nayo kuhle, kumbe kabayemelekelanga kangako. Kodwa bakhona, ngingananzelela ispecial enkolweni nale e-Muslim, baningi asebecubungisisile basica ukuthi khona kakudingakali ukuthi abantu baphathe ngendlela yobandlululo elinjalo. Ukhangele kakhulu futhi enkolweni yethu yobuntu, inkolo ye-African tradition and tradition and African religion, ukuthi-ke yona-ke kulaba abasayiphila kingani khona kwamlekekile ngokuvunyelwe ukuthi singabantu sibuya singabantu sichiyene sikhonza umdali oyedwa. Ngakho-ke kawulukho kangako ubandlululo ekholweni lwakithi i-Afrika, but inkolo lezi ezibandlululayo kakhulu zinkolo zokuza lapha e-Afrika, zibuya futhi labantu abangasibo balapha e-Afrika.
Lo mnumzana Mojalisa Mokwena, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ezitabane labanye e-Sexual Rights Center, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukudoniselana lokuphoselana aqatha okwenzakala kubandla leZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana luthi akudingeki ukuthi ilizwe livumele wonke umuntu ukukhipha isisu lapho ethandile, kodwa kumele kulungiswe indlela zokuthi abavunyelwa ukwenza lokho ikakhulu ngemva kokudlwengulwa benelise ukuthola uncedo ngesikhathi bangaze bagcina bebeletha abantwana bengakhethanga. Kubika uNotando Spanda.
Lokhu kulandela ukukhonona kwenhlanganiso zabesifazana zisithi omama abavunyelwa ukukhipha iziso okusemthethweni abenelizwi ukuthola lolu ncedo ngenxa yemithetho eminingi ekhona emapholiseni kanye lezibhedlela kuze kufike isikhathi sokubeletha belokhu besiswa lelale. Inhlanganiso lezi zithi lokhu kubangelwa ngumthetho wenqabela besifazana ukukhipha izisu lapho befuna ngoba nxa lokhu kusemthethweni labadlanguliweyo bazazenzela izinqumo bengadinganga usekelo lobufakazi babodokotela lamapholisa ukuthi ngempela abadlanguliwe. Umthetho wakuleli Termination of Pregnancy Act uvumela ukukhipha isisu lapho sibangelwe ukudlwangulwa lapho umuntu emithiswe isihlobo segazi nxa isisu lesi siyafaka impilo yesifazana engozini kumbe nxa usane oluzazalwa lugogeke okokuthi aluzukuphila impilo ekhwabithekayo. Unkosazana Qondile Dube osebenza labesifazana abadlwanguliweyo uthi kuqakathekile ukuthi ugatsha lwezempilakahle lwenze kube lula ukuthi omama abadlwanguliweyo bakhiphe izisu kungadonselwananga phakathi kwabezempilakahle, amapholisa kanye lemithethwandaba.
Iministri yona ngokwayo since umuntu kumbe uyaberetshiwe or elokunye kumbe incest ethatha isikhathi ukuthi aza abhothe kuze kufike isikhathi sokuthi khona maybe kuyabe ungasikho sefo ukuthi agcine se-abhotha okungalimazi umntwana la. So kungcono iministry iyenze indlela zokuthi khona kungaba quicker kumbe ungathatha maybe ama-months anjengabo one or first month yiyo engani isefa for ukuthi umuntu angikhona abhothe.
UMadube uqhubeke esithi lanxa kunjalo uhulumende kavumeli abesifazane abafuna ukukhipha izisu benze lokhu ngoba kuyabe kulezizathu ezimqoka ezenza owesifazana athathe leli nyathelo. Uthi amazwe anjengezansi ye-Afrika avumela ukukhipha izisu kawana hlupho lokuthi wonke owesifazana aphongukhipha izisu ngoba vele yakusinyathelo elulula ukulithatha.
Generally ukuthi maybe ukwenza i-abortion ibe legal it's one thing appropriate because baningi abantu abangagcina abantwana abangakwanisi ukuba support ngoba umntwana kuqakathekile ukuthi lapho ekhula umnike everything ayinidayo. So nxa if you think you have all the reasons to say mina ngikho capable ukuthi ngigcine umntwana and lo yabe ngila at that time kuright ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza uku-abort.
Unkosikazi Ashley Maphosa oyisakhamuzi uthi udubo olwenza besifazana bagcine besiyabeletha abantwana bavele ekudlwangulweni ikuthi amapholisa amaningi kawala isineke sokukhulumisana labesifazana abadlwanguliweyo nxa bethe bayabika enkambeni. Uthi esikhathini esiningi basuka babuzwe imibuzo enzima emphakathini okugcwele abantu abahamba ngamacala athiyeneyo okusuka kubafake ihlazo bona bevele besebuhlungwini ngokuyabe kubavelele.
But lanxa sifuna ukuthi hambe uyo report emapholiseni ngale ufike ubuzwa e-charge office awusozo ube interviewed privately bagcina besehluleka omama futhi ugcina sokungathi lamapholisa kuyabahlekisa bagcina sebesehluleka lokuthi ba-report ama-cases anjalo bese sibona ukuthi khona kuyena kubenza babe more vulnerable ku-HIV and AIDS.
Ekhuluma ngalo lolu daba unkosikazi Nontethelelo Moyo osebenza labesifazana abadlwanguliweyo uthi kubuhlungu kwabesifazana ukuthi ngenxa yokuswelakala kwamapholisa lesineke obaba ababadlwangulayo bagcine behamba ezitaladeni bengabotshwanga. Uthi lokhu kuletha ubuhlungu kodlwanguliweyo lemuli yakhe kwenqabelela labo abayabe befisa ukuyabika amacala anje emapholiseni okukhuthaza abagila limkhuba ukuthi baqhubeke.
Kwesinye isikhathi umuntu uyabe engatholanga mfundiso engaboni lokuthi khona lokho okwenziwa kuye kulicala kumbe kuliphutha. Omama emakhaya babe bevuma bebona ngani ukuhlukuluzwa lokutshaya umkakhe amtshele ukuthi ngiyakutshaya ngenxa yokuthi ngiyakuthanda umama kukholwe. Labazali babo omama labo abasemakhaya babe betshela ukuthi mntanami lami ngathi ngikhula vele kwakunjalo.
Umfundisi uHuseni Sibanda okhangela ukuhlalisana kukaZulu uthi kuqakathekile ukuthi impilo yensane iqakathekiswe. Uthi lanxa wesifazana ezithwele ngenxa yokudlwangulwa kumele athole akhulumisana labo bemnika isibindi umntwana angabulawa kuthi lalapho esebelethile uhulumende aphathise ekukhuliseni lumntwana. Uthi yena uvumelana lokukhitshwa kwesisu nxa impilo kamama isengozini kuphela.
Loba isenzo esiyabe silethele umntwana singasithandi kodwa umntwana lo ngumuntu okumele athande odalwe umfanekiso kaNkulunkulu ngakho akumelanga akhitshwe. Okwesibili kuyamele njalo kulungiswe indlela laba abakhangele ezempilo zabantu okuhulumende kugatsha lukahulumende kumele kulungiswe ukuthi kutshetshise ukulungiswa amaphepha kwenzela ukuthi nxa ukuzala kumbe ukubeletha komntwana kungenza ukuthi umama agcine esifa yikho lapho ke sokungakhangelwa khona ukuthi maybe kube le yini indlela esingagcina impilo lomphefumulo kamama.
Uhlangothi lwamapholisa ole victim friendly unit luthi liqiniso ukuthi kulamapholisa ehluleka ukusebenzelana labesifazana abadlwangoliweyo, kodwa kulemizamo yokuthi wonke amapholisa asebenza ku victim friendly unit athole imfundiso yokuphatha abadlwangoliweyo ngesineke. Ukukhithwa kweziso okusemthethweni kwenziwa kuphela ngodokotela ezibhedlela zikahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, isimo kuqembu lenguqu leHighlanders sesiphenduke insindabaphenduli ngemva kokuba leli qembu liphindela tshaywa kabuhlungu ngempela viki edluleyo lapho elibhoqwe khona ngele Harare City emdlaleni wenkezo yeChipoku Super Cup. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli beqembu leHighlanders sebebingelela nangamagama athi langalezo angani ngabantu abafeleyo ngemva kokuba iqembu labo libhuqwe ngele Harare City nge-3 kanyanga ngesonto emdlalweni wenkezo yeChibuku. Kuthiwa langalezo nje ngoba impumelelo yangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders lisele lilethuba lokuphakamisa inkezo yembada kuphela kuzo zonke inkezo ezidlalelwa kusigaba saphezulu yasePremier Soccer League. Lokhu lakho akusweze kube lula ngoba ukuze iqembu leHighlanders lingene kunkezo yembada kuzamele libe liqede imidlalo yeligue likwindawo yesine loba phezu kwalapho engalaneni yemiklomelo, okuyinto abalandeli asebeyithandabuza njengoba iqembu labo abalithandayo sebeliphenduke laba ngumthatshuzwa kulamalanga. Iqembu leHighlanders lihlohle imiklomelo yisikhombisa emidlalweni yalo emibili edluleyo lona lingazange libisele, njalo kuzamele libophe ziqine emidlalweni eliselelayo kuligue. Iqembu leHarare City lithe ngokunqoba kwalo eleBhosa lathola ilungelo lokuyadlala leqembu leFC Platinum kufinal yenkezo yeChibuku ngenyanga ezayo. Iqembu leFC Platinum lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba elikwenzele eBlack Rhinos nge-1 kanyanga ngomgqibelo. Sikhangele imidlalo ebikhona kwamanye amazwe. Iqembu leKaizer Chiefs selikhokhela ngemiklomelo elithumi kuligi yaphezulu elizweni leSouth Africa ngemva kokunqoba elikwenzele i-Ajax Cape Town nge-1 kanyanga ngesonto. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo leKaizer Chiefs laya kumashumi amabili lane ngemva kokudlala imidlalo eyi-9. Ngemva kweChiefs kule Orlando Pirates, Bidvest Wits, Mamelodi Sundowns kanye le-Ajax Cape Town zona ezile miklomelo elithumi lane ngayinye. NgaseNgilandi iqembu leChelsea likhokhela iqembu elihlezi kwindawo yesibili leManchester City ngemiklomelo yemihlanu. Iqembu leChelsea lilemiklomelo ngamashumi amabili lambili ngemva kwemidlalo eyi-9, ukuthi iCity lemiklomelo elithumi lesikhombisa. Elizweni leSpain iqembu leBarcelona lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo eyi-9, njalo lichiye iqembu elikwindawo yesibili leSevilla ngemiklomelo yemithathu. Elizweni lamaJelimana iqembu leBayern Munich lelihlezi kwindawo yakuqala engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokuba lidlale imidlalo eyi-9. Kuthi elizweni lamaTaliyana iqembu leJuventus yilo elikhokhelayo engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo eli-11 ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa. Kuthi ngemva kwalo kuleqembu le-AS Roma lona eliliphefumulela entanyeni lilemiklomelo eli-12. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi, singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inqabangxoza lokudonselana kuqhubekela phambili ebandleni le-MDCT phambilini komhlangano walomkhulu we-Congress ngenyanga ezayo kubangwa izikhundla.
Iziphathamandla zamacelo omabili MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncubele likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai zilimele engozini zomgwaqo ezithiyeneyo ngempela viki.
Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo. Silichiya kuhlelo lwe Live Talk libelwa busuku obuhle.